waku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sebelithumi abantu asebetholakalele igcikwane le-coronavirus elizweni. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwezindawo.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo naleyo ukuthi sibacisele ukuthi imali le izabanjwa njani, lokuthi izaphuma nini, lokuthi imalini, siyathola impendulo.
Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo.
Kulokhu kuqalisa lockdown kunenge kakhulu okuhlupha abantu. Uzafika ukuthi abantu bayaphasazela lapha abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele ukuthi bekule mpuphu endaweni ethize abantu bayasabalala bayekhonale.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi sebelithumi abantu abatholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni owethulwe izolo lugatsha lolu luthi kulowesifazane oleminyaka engamathumi amabili lane 24 otholakale elegcikwane leli ngemva kokuhlolwa kwegazi labantu abalithumi lantathu i-13. Umama lo ubikwa wavela kwelengilandi njalo uhlala eHarare. Bonke asebetholakale belegcikwane leli ngabahlala eHarare ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni leVictoria Falls. Lokhu sikudaba lunye. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni amavenda bathi sebehambise uluhlu lwamagama abo ukuze baphathiswe phansi kwesikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngeviki edluleyo amapholisa ayicithe impahla yabanye abathengisa ezitaladeni zeMutare kwatshiswa amatamatisi, imbhida lokunye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo usole lokhu wathi abaphila ngokuthengisa ezitaladeni balelungelo lokwenza lokhu ngalesi sikhathi kuvalwe izitolo eziningi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo naleyo ukuthi sibacisele ukuthi imali le izabanjwa njani, lokuthi izaphuma nini, lokuthi imalini, siyathola impendulo. Sicabangela ukuthi hayi, ingxenye kusiyaphela iviki nale kuyazokucaca kahle ukuthi vele kuzabanjwa njani.
Sizwa kuthiwa kumele lihambise amagama amalunga enhlanganiso yenu labo bonke nje abathengisa ezitaladeni amavenda. Selikwenzile yini lokho?
Mnumzana Gande, abantu bayakhala ngendlala ezindlini, bathi bona akuhlaleki endlini nxa ungela kudla, bathi bona ngabe uhulumende uyashesha ancedise ngokudla kwenzele ukuthi abantu bahlale endlini, ngoba kulokunzima nje kusazi ukuthi abantu abasebenza kusuka esandleni kusiya emlonyeni ukuze baphile akuna mali abayibekayo yokuthi nxa kunje isimo sinje baye kuyo bathathe bathenge ukudla okweneleyo okwamaviki ephose amabili asesele. So abantu lokho bekhala silokhu mangalisayo, abantu bagcwele ezitolo ezinkulu khona kumalokishini bazama ukuthi bafole bathole impuphu. Okunye futhi usize ukuthi bathi khona na abantu bezitolo laba yibo abakhipha impuphu ngemuva beyinika abangani babo. eyithengisa emsikeni abantu omnyama kubangela ukuthi ke impuphu iqine ngeseneli ukuthi abantu bayithole babethenga impuphu le ngentengo kahulumende le bathi yi-subsidy yabe yehlisiwe efika umuntu wesitolo ayikhweze kabili umzekelo sokuthi kumele bayithengise nge-70 bond kodwa igcina isikubo 140 bond usiya kubo 200 khona bayithenge ichiphile kuhulumende uyakhala kakhulu abantu abanye sibeze besithi ngabe kungcono-ke abantu bazithenge bazithengele umumbe e-GMP ngoba i-lockdown nale ayisoze yasiza nxa kuyukuthi abantu baloke bevuka besiyafona beminyana behlangana ezitolo so kungathiwa nje kudlalisa isikhathi yikho abantu abakhala kakhulu nxa sikhuluma nje kunje abantu abazisebenzayo khona phoko Bulawayo. Yes, sikwenzile ukuthi sihambise amabizo kuhulumende thina njengenhlanganiso iBulawayo Vendors and Traders Association sesihambisile esilabo emabhukwini ethu siwathumela amabizo kuviki le edlulileyo lezinye inhlanganiso engizaziyo sezithumele kodwa abanye balokhu besithi basalungisa amabizo kabakahafaki emtshineni ukuthi athumeleke kuhulumende kodwa thina sesithumezile sesimelele ukuthi sitshelwe-ke ukuthi uhlelo luzavuleka kanjani njengoba ngitshile phambilini ukuthi sizibuzele ukuthi basitshele ukuthi imalini lokuthi abantu bayayithola nini lokuthi abantu abazakhetha njani besithumele thina njengenhlanganiso kodwa ngabe sisahambisile amalungelo ke ukuza nje ukuthi kanti uhlelo luyaqala nini ngoba siyabha ngendlela ezindlini njalo sishona sifolile emalayinini so sithengayo siyathola imali sithenge sikuthengayo sihambe sihlala phansi.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Lokhu sikudabalunye ngesikhathi ilizwe lingena kulanga lesithiyagalolunye uhulumende enqume ukuthi iningi lihlale ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ikhuthaza abantu ukuthi belandele lesi sinqumo ukwenzela ukuthi bengahlukuluzwa ngamapholisa. Iningi lilokhu liphuma ezindlini kuyathenga impuphu lokunye okusilelayo lamanzi. Njalo amapholisa asebophe amakhulu lamakhulu abantu elizweni jikelele ababikwa behamba-hamba mahlayana bengela njongo ecacileyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso le.
Kulokhu kuqalisa i-lockdown kuningi kakhulu okuhlupha abantu uzafica ukuthi abantu baphasazela lapha abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele ukuthi uye kule mpuphu endaweni ethize abantu basabalala bayekhonale. Labantu nje khonokhana ukuthi bebevele bengakujayelanga ukuhlala phansi. Abanye ngabanquma bedinga utshwala njengoba sizwile ukuthi buvaliwe. Abanye abantu belethemba lokuthi engxenye mhlawumbe bangafika endaweni ethize bazafica indawo ethize ivulile. So abantu basabhodabhoda sibila. Khonkana nje ukuthi abantu bebevele bevalelwe bengathenganga zonke izinto. Ngananzela ukuthi isinqumo lesizathethwa kungolwesihlanu ukuthi ngomvulo wakhona kuzamele ilizwe lihle livale. So ngokunjalo-ke abantu abaningi bavalelwe bengakathenga izinto eziningi. So lokhu begijima abantu besiyalelale bezama ukuthola. Uzafika ukuthi la manzi indawo eziningi ziyavalelwa amanzi kugcina abantu sebesiya ezibhoraneni sebezama ukuthi bayethola amanzi. So yikho kubangela ukuthi abantu bangahlali phansi isikhathini esiningi.
Liyasuthiseka yini ngendlela amapholisa lamasosha aphethe ngayo abantu ukubabopha nokuthi bavalelwe nje esitokisini? Kwamanye amadolobha abantu bathathelwa impahla abazithengisayo. Kungabe kuleyinye indlela engcono yini eyokuphatha abantu kulale yenziwe?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association besivele sike saphuma ngaphambilini sikhankasele ukuthi ngabe kuthiwa kuba le-lockdown yayo yona iBulawayo ngokwayo njengoba ilizwe belingakabi lohlelo olunjalo. Ngakho-ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi zihlale phansi kwamalanga la aselwe angu-16 ngoba i-COVID-19 le kuzinqatshelwe ukuthi abantu bahlale phansi ngoba nxa lokhu bayoba besiyalelale kuzaba nzima ukuthi siyenqabele i-COVID-19. So sikhuthaza abantu ukuthi bahlale phansi. Yebo, siyakwazi ukuthi kunzima kodwa isiqongoselo sethu ukuthi abantu abahlale phansi ba-practice social distancing bahlale ezindlini. Naturally nxa umuntu esethe wabanjwa ngamapholisa amalungelo akhe phose abengasafanani lakuqala nxa kade ngakabanjwa. So sibabonile abantu bepakitshwe emarolini laphana besiyafakwa e-central langaphi ngapha abantu bethathelwa impahla. Bona abantu okumele bakunanzele ukuthi kade siku-lockdown nxa kuthiwa lockdown umuntu kahlala endlini ungavela uphume phandle laphana ukuza amapholisa akutshengisele ukuthi into eyenzayo kayifunakali bayagcina sebesebenzisa abakubiza ngokuthi yi-minimum force but thine sikukhuthazayo ukuthi lanxa sokuthiwe kwenziwa i-minimum force yakhona amalungelo abantu empilo kayahlonitshwe ngenxa yokuthi the moment sebeba-crowda one ndawo sokudefeata the whole purpose yokuthi babakhuze babuyele ezindlini bephilile so siyakhuthaza kakhulu ukuthi amapholisa nxa esithi abambe abantu bananzelele kakhulu i-social distancing yonalala ngoba yesilwisana lawo the moment beba-crowda one ndawo kusuka kube le problem ama-fines nxa abantu kuyukuthi bebefayindiswa bebuyela ngekhaya khonokhana kufana lokuthi luswazi abaye beluchayiwe lolwalo ukuthi umuntu angaphinde abuyele endaweni ethize kodwa-ke sikukhuthaza kakhulu ukuthi amapholisa kahloniphe i-social distancing lanxa sebethe babamba abantu kwenza ukuthi abantu labana ngoba kawukwazi ukuthi omunye uyabe egula lomunye ongakhuliyo mbani khonokhana sakuqakathekisa kakhulu laba bantu siphinde sibakhuthaze futhi ukuthi amapholisa nxa sethe asesenza umsebenzi wawo most of the time amalungelo omuntu abengasoze alandele wonke ngenxa yokuthi nxa sofakwe erolini laphana i-social distancing right liyana kade ula uhlezi ngikhaya uyabungaselayo akufanani lokuthi ngakuthi ukuzihlayela ngikhaya
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo Kolunye udaba lwe-coronavirus ugatsha lwezempilakahle luthi soluvumele usiwalo weHarare ukuthi asebenzise imithi yakhe yesintu ukwelapha igcikwane le-coronavirus. Kuncwadi evele kulolu gatsha isiya kumanisipala weHarare umnumzana Kenneth Chivije usevunyelwe ukwelapha abantu abalegcikwane le-coronavirus.
Yebo 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 mthokazo muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki yonke ngo 8 pm kusiya ku 9 pm namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we coronavirus osuvulele abantu abedlula inkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa emhlabeni jikelele kweZimbabwe lomkhuhlane usuthethe umphefumulo womuntu oyedwa silusizi izilukandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena ngo ngokuhlelo lolu njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini lapho okungela michina yokusixhumanisa ngocingo ngenxa ye-COVID-19 lanxa kunjalo zulukandaba uhlelo luyaphuma noma kanjani ngakho ke asihlanganeni kuhlelo The Connection linami uMike ngo-8 ntambama
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abakumsebenzi wokwamukela imali evela phandle kwelizwe bamele baqalise umsebenzi ukwenzela ukuthi abathunyelwe imali benelise ukuyayithatha. Amabhanga wonke abevaliwe phansi kohlelo lukahulumende lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uthi ukuvalwa kwezindawo eziningi ezivalisa amabhanga sokuthiya abaningi abaphila ngokuthunyelwa imali yezihlobo labangane abaphandle kwelizwe besebunzimeni. Ngalokho, amankampani asebenza kule misebenzi azise uZulu ukuthi sebezavula kusukela kusasa kuthi ngamaviki wonke bazavula ngolwesibili kusiya ngolwesine. Lesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umkambo wensitha othengisa impuphu usuthuthukile ngamandla kulandela ukuvalwa kwendawo eziningi. Leli phephandaba lithi abanye bayavukela emadabu kakusa besiya emzileni wokuthenga impuphu kodwa ingazatholakala. Iphephandaba lobulembo be-internet elezimlive.com lithi inhlanganiso yamatitshala eZimta ithi imihloliso kanhlangula lekalwezi kumele idlulisele phambili ngoba imfundo iphazamisekile ngokuvalwa kwendawo ezijeneyo ezibalisa lezikolo. Linhlanganiso ithi njalo
ikhathazwa ikubanjwa ngamandla kwamatitshala okwenziwa nguhulumende othi kumele basebenze ngalesi sikhathi indawo zivaliwe ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Alibonani basakazi be-Studio 7, mina ngubhanda moyo ngiko nyama esigabeni kwamagama village ward 9 makhulela plant tribulini ma west. Hayi thina lapha sibhekane lobuzima, ubuzima esilabo lapha yikuthi lapha siphila ngaphansi kwe-South Africa, zonke izinto sizithole South Africa ngabomalayitsha. Njengoba kuvaliwe nje akulanto ehambayo, asila mali asila kudla, noma ukudla kukhona ezitolo zakuthenga ngani. So abantu kulesithule esinye simangalisayo esingazi ukuthi noma kuthiwa sihlale endlini, sihlale endlini sidle, akulanto esizayidla, akula mali esizayithola. Ngiyabonga, ngingabi mude kakhulu, ngubhanda mina.
Sanibonani majoti, sanibonani bawo labodade wethule njani khona ngapho Studio 7. Hayi thina si-right, kodwa sesibulawa nje kulala ujeka ngoba sivalelwe e-South Africa. Ngempela lapho engikhona mina awuphuma nje abantu beyogcwala beyofuna ukudla, amasotsha abeselapha akhahlela mpela akabafuni abantu banjani babuthane bebebaningi. So hayi mina manje ngoba ngizithanda vele ngihlezi endlini, ngihlezi endlini sesowetho mina, yiko lapho engihlala khona. Siyabonga Mpofu.
Yebo yebo, ku-Studio 7 linjani? Lo ngu-Mr. Mhlanga, Cloud Mhlanga lapha kwaBulawayo. Eyi, asibhekane le sikhathi esinzima kakhulu esomkhuhlane lo okhona. Lobu nzima esibhekane labo kakhulu indawo yamanzi lapha kwaBulawayo. Akulamanzi and lama-lockdown lawa khona, eshi, kunzima kakhulu. Ukudla akakutholakali, impuphu iyadula, into zonke nje ziphomba ukuba matasa. So asazi bakithi ukuthi kuzolunga kanjani, but nje siyafisa ukuthi ngabe lo mkhuhlane nje uyenza udlule bakithi, ngoba labezimba bevele sebenzimene. Ngaphinda kube lo mkhuhlane lo, eshi, I think into eziningi ziyamoshakala. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi Studio 7. Ngomlilo ngokusebenza lapha kwe-South Africa. Ngiyajabula ngokuthi ebezimbabwe lalo lo lilandela amanye amazwe ngomthetho wokuthi kumiswe into yonke eyenzakala elizweni ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi kulwisana nomkhuhlane lo we-coronavirus. Kujabulisile, kuyabonisa indawo yasicabanga. Kodwa ngikhala ngamabutho namapolisa aseZimbabwe ukuthi mayethe athola abantu bengalandeli lezi zinqumo babe locuku, yabehlukumeza abantu ngendlela engokuyi-understand. Kanti kunini bona bazaye bahloniphe ilungelo labantu ukuthi umuntu uyahlonitshwa? Mhlawumbe enkantolo yekuma enkantolo abe lecala kumbe ifayini bekwenziwayo, kunokuthi bathathe umthetho bawufa ezandleni, belimaza abantu, beshaya abantu, benza yonke nje into embi emuntwini. Mina ngazi ukuthi kanti sizaze sifundeni ekhaya, ika awuthi into bazaze bafundeni ekhaya ukuthi amapolisa lamabutho ma ukuthi umuntu uphuma esandleni akakwazi ukulandela imithetho, uyahamba ekhoti. Ikhoti yiyo ezomgweba ngaleso sigwebo. Kulokho abakwenzayo bonke bathatha umthetho bawufa ezandleni, shaya abantu. Akuyona isolution yokuthi nje umuntu abeshaywa ngaleya ndlela enzakale ekhaya. Angazi ukuthi kathi izophela nini le nto. Bengicabanga mhlawumbe ihamba nomnumzana umphabe, kodwa hey, ngiyakubona lalo undoda u-Emmerson Mnangagwa upresident ukhona njengamanje, iyaphambili le nto. Siseproblem nenkulu kakhulu ngesimo sokungaka ukuthi abantu laba abalandeli imithetho yokuthi umuntu ulelungelo. Bona ma ukuthi umuntu uwonile bahambe ecourt, ayimiswa phambi kwecourt, iyenza intando yayo. Niyabantu abafundileyo, nothi bona ukuthi ebelimaza beshaya abantu beza yonke into embi engabonisi ukuthi singabantu, kodwa silodlame nje, singabantu nje abaziwa ukuthi Zimbabwe lizolodlame. Akukho kahle mani ngom emehlweni amanye amazwe. Ngiyabona
mina ngumisa Swanda, into engiyibone lapha ejombe lapha eZimbabwe ijombe. Ngifike emavenkeleni lapha manje. But ngiyobona lapha into enkinga lapha manje. Ngikubona abantu noma past 6 bechayo. Bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu. But abantu laba abahla abashayiwe bechayo those people about the right police number regular lawana ba police lawo bangazivikelanga kade bangazivikelanga ngaku kona lapho ngihle ngabona ukuthi hayi ayisikho ngendlela e coronavirus yena le nga amapolice ehamba echaya abantu bengazivikelanga then abashaya abantu emabhawa bathi abashaya amabhawa lawa bacitha bathi bacithile abantu labana bangena babesebeqalisa ukuthi bedlale sinuka behleka khekheke then into le manje nxa injalo ukuthi wona amapolisa wona akwanisa ukuthi wona ahleka bedlala isinuka bebaningi ngiyangikhangela laphana banchayi but ubona with that protection ukuthi bangiyenze into enefanele ukuthi mina ngifanele ukuthi nxa sengiyisibotshwa ngifanele ukuthi ngiye ecourt labantu then bedlala isinuka isinuka leyana ibidlala namapolisa angu-10 so ukuthi light nxa beshaya umuntu besitshele ukuthi kade sihlezi singu-4 besitshaye ukuthi indaba lihlezi lingu-4 akuvunyelwa ukuthi sihlale singu-4 sime sicithane sicithane ngendlela yena leyana ukuthi omunye nangale nangale kodwa hhayi bona sezadlala isinuka bengu-10 bemile kusho ukuthi wona ibavunyelwa yini kumbe thina esesezongo na esesemkhuhlane kumbe yona ubona yibona umkhuhlane ngoba bona abazinazi uyobadlala le nto leyo ukuthi wona bayenza into yona leyo ukuthi bona babebuthana bebuya le mota yabo begcwele itruck bebuye bezochitha abantu then bebebuthana begcala isinuka so lokho akungiphathi kahle akwazi ukuthi igovernment ithini ngakho.
Lawo ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBhilitane umnumzana Boris Johnson otholakale elegcikwane le-coronavirus ubikwa usegula kakhulu esekubangele ukuthi asiwe kungxenye yesibhedlela sabagula kakhulu i-ICU. Izizalwane zakweleTurkey zibikwa zikhathazekile kakhulu ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kodwa umongameli Recep Tayyip Erdogan uyala ukuthi ilizwe leTurkey livalwe njengamanye amazwe omhlaba amaningi. Kesikhangele esivela kweleMelika. Sebesedlula inkulungwane ezilithumi, 10,000 asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus ngapha kweleMelika. Lokhu kwenzakala iziphathamandla zalelo lizwe zisithi uZulu kumele akhangelele uqansa kwenani labazabanjwa ligcikwane leli kumaviki amabili alandelayo. Lanxa ezinye indawo eziningi ezibalisa izikolo, imisebenzi, lamabhawa zivaliwe, uZulu uyavunyelwa ukuphuma phandle ayedinga indingeko. Sikoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe umumo welizwe lemelika ngalesi sikhathi sobunzima.
Lapho sikhona lapha eIndiana, into eziningi zimile, stand still. Imisebenzi eminingi, ama sporting activities, ama church, anything nje okuhlangana khona abantu, sokuthiwa kuvunyelwe ukuthi kuhlangana kube labantu abangu 10, between 10 and 25, that's the most in any place. Ngayinto yena le coronavirus.
Manje ezitolo lapha kumi njani, sizwa kuthiwa kukhona osekusilela okufana lamaphepha okusebenzisa ezambuzini.
Yeah, lokho ngiyabona kube jikelele, kodwa sokuyafuna ukuthi wadinge sibili, wadingisise, kodwa hayi kuyasweleka sibili, ayashoda sibili. Ya
kahle kahle kathi vele amaphepha wona la asetshenziswani?
Ayinde ngamaphepha nje ukuthi kuyezambuzi, esambuzini.
Ukuthi azasilele lokho ayisike ukuthi abantu bacabangela ukuthi azasetshenziswa ngezinye indlela na?
Hayi, ukuthi azasilele anti lele lelizwe eliphucukileyo, akula ma-newspaper, akula ya. So lelizwe eliphucukileyo vele injayelo yabo ukuthi bahlala bele nqumbi yamaphepha wona lawa akuya ngaphandle. Futhi njengoba kulama-flu futhi angithi uyabona ibabaselamakhala njalo.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio. Emnandi ingoma ye culture isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawa ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe lingasithintana ntambama ngo 7:30. Libe lelanga elihle.